So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emoyeni ngomgqibelo mhla ka 17 kumabasa 2021 ngontungami linkomo endabeni zethu lamhlanje. Umthethwandaba kamantshi ulaye ukuthi amapholisa etheswa icala lokutshaya abasekeli be-MDC Alliance abalaliswe esibhedlela kumele acutshungulwe.
Siyalinanza kakhulu ilanga le-independence, kodwa ngokushona kwenhlanhla izano siyalenza yabangelayo.
Ngozibuse owasetshenzelwayo, ngako ke kuqakathekile ukuthi simjabulele.
Ilizwe linanza ilanga likazibuse ele-independence kusasa kulokwehlukana kwembono ngentuthuko esiyenziwe nguhulumente kusukela ngo-1980. Kulabantwana besikolo abaphose bafike ikhulu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eMatabeleland South izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalikhulu elilethumi lambili 112 belomkhuhlane lo. Abangamachumi ayisishiyankalolunye lasikhombisa 97 babikwa bengabafundi kwesinye isikolo eMatabeleland South emangweni weMangwe District. Asebebanjelwe umkhuhlane elizweni lonke sebeku 37,354, kuthi asebebhubhile sebengu 1,551. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lolu bhubhane izolo bangu 16,800, okukhweze inani lasebehlatshiwe lijekiseni selokhe lolu hlelo luqale kunyanga ezimbili ezedluleyo laya ku 269,732. Abahlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina izolo bangu 2020, okukhweze inani lasebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili laya ku 34,969. Umthethwandaba kamantshi namuhla ulaye ukuthi amapholisa etheswa icala lokutshaya abasekeli be-MDC Alliance abathi umnumzana Lengwane Mavunga lomnumzana Munyarazi Mafararikwa kumele acutshungulwe. Ababili laba babotshwe ngolwesine ngesikhathi belande ukuya kuzwa ukuthethwa kwecala lesiphathamandla se-MDC umnumzana Job Skala. Batshaywa kakubi njalo uMavunga uthi ufafazwe ngomuthi ongaziwayo okwenze wahluzuka kakubi ebusweni waba manxebanxeba. UMavunga lomufararikwa bamiswe phambi kukamantshi besesibhedlela seParirenyatwa lapho abalaliswe khona ukuze belatshwe. UMantshi uza kwethula isinqumo sakhe phezu kwesicelo sokuthi bakhululwe ngebheyili ngolwesibili. Uhulumende namuhla uqale uhlelo lokukhulula izibotshwa ezizinkulungwane ezintathu ezixolelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngenjongo yokuphungula ukuminyana okusemajele. Amajele endaweni ezijiyeneyo akhulule abantu abalamacala amancane njalo eChikurubi kukhululwe izibotshwa ezingamakhulu amane 400 ngokubika kwe-Associated Press. abetheswa amacala afana lokubulala lokuhlengula kabasoze bakhululwe. Inkundla yeNews Hawks ithi omunye okhangelelwe ukukhululwa ngoke waba ngumphathi ntambo wezamandla kaGetsi umnumzana Samuel Wundenge yena owabotshelwa icala lenkohlakalo. Amajele eZimbabwe enelisa ukugcina izibotshwa ezizinkulungwane ezilitshumi lasikhombisa 17,000 kodwa okwamanje aminyene ngabantu abazinkulungwane ezingamatshumi amabili lambili 22,000. Zimbabwe lifikisa iminyaka engamatshumi amane lanye 41 lithole uzibuse kusasa kulokwehlukana kwembono abanye besithi akulankululeko ekhona ngoba uhulumende weZANU-PF uhlukuluza uZulu. Kodwa abeZANU-PF bayakulandula lokhu besithi lanxa abantu bengaboni ngaso linye kubalulekile ukuthi uZulu weZimbabwe abambane enanze lolusuku ngoba kulapho ilizwe elakhululwa khona kumbuso oncindezelo. IZimbabwe yathola uzibuse mhlaka 18 kulinyanga ngo-1980 kulandela impi yenkululeko eyayikhokhelwa ngumnumzana Joshua Mqabuko Nkomo lomnumzana Robert Mugabe. Lanxa kuvame ukuba lemibuthano yokunaza lolu suku, uhulumende uthi akusoze kubuthanwe ngenxa ye-COVID-19. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Siyalinanza kakhulu ilanga le-independence kodwa ngokuswela kwenhlanhla iZANU siyalenza yabangelayo. IZANU ayizange ithande ukufeza amalungelo abantu ngenxa yokuthi yayisifuna umbuso we-one party state. Lanamhla lokhu izinto azihambi kahle ngoba bahle baphambanisa khona phana ngo-1980 bethatha ilizwe baqalisa ukugongoda abantu babulala abantu mahlayana ngombhuqazwe. Khathesi silabantu abaningi abasephathini zethu lamabandla azimeleyo ababotshwa mahlayana. Le-constitution ayisalandelwa. Singathi sokuyi-rule of man hatshi rule of law. Yikho ngamafitshane sithi akulandelwanga izimiso zomhlaba wonke ukuthi abantu bazisebenzele kahle bakholise ama-human rights, bazikhethele amabandla abo okusonta, bazikhethele amabandla abo epolitiki. Yikho ke ilanga leli liqakathekile kodwa linqunu ngenxa yokuthi akula freedoms, akula economic freedoms. IZANU iyazigabulela kule corruption mahlayana. Ngalokho sithi kuzaze kulunge zobohla manyosi.
Likhala ngamalungelo lithi ayephulwa kodwa iZANU-PF iyakulandula lokho.
Ngabe kuthiwa ubaba uJoshua Nkomo uyaphila, uReverend Abaningi Sithole uyaphila, labanye abafanana labo Tonkogala ngabe kuthiwa bayaphila, ngabe bayalitshela mhlophe ukuthi iZANU ayizange ibe libandla elifuna ukulondoloza amalungelo abantu. Khathesi emajeli kugcwele abantu abavela ku-civil society, abavela ku-opposition ngenxa yokuthi bangathi bayasola bayabotshwa, bangathi bayalandela i-constitution bayabotshwa. Yikho ke ngamafitshane thina sithi ilanga leli liqakathekile kodwa lisetshenziswa kabi yiZANU-PF ngokuhlukumeza omama, amankazana loZulu jikelele bengasalandeli umbuso wabaningi.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana belief kaule
uzibuse owakusasa lo osimjabulelayo ngozibuse owasetshenzelwayo ngakho ke uqhakathekile ukuthi simjabulele sicelebrate ukukhululeka kwelizwe lethu ebugqilini bamakhiwa amaBritish ngakho ke uqhakathekile ukuthi kathesi ukucindezelo lolwana olwalukhona sasiluyethethelwa ngamakhiwa salususa ngokulwa elimpi sayilwayo eyasilethela inkululeko lapho okwathi amaqhawe amanyalele emakuthuleni angaziwaye ayegangeni lapha asilahlekelayo elwela ukukhulula ilizwe lethu leli nguyozibuse simthokozelayo lo ukuthi sithokozela njalo ukuthi umnotho siwuthethe sawusa ezandleni zabantu belizwe leli abansundu yiwo abanikazi bomnotho kathesi sikhuluma sinje umhlabathi siwuthethe sikhuluma sinje abantu emamayini bayenza amabhizinisi indlela okusetshenzwa ngayo kathesi ukuthi ihulumende iqinise ukuthi incedise abantu belizwe leli ukuthi babe nabo yibo balamandla ukuthi bazigimbele ama ezenjiwayo lezi konke lamabhizinisi ngokunjalo futhi ilizwe lethu lokuthula ukuthula okuhle kakhulu okumangalisayo.
Lithini kulabo abathi akulalutho lokuthakazelela ngoba abantu bayadubeka eZimbabwe?
Kulilungelo labo kulelelo kodwa kukhangele phela Nkomo thina sizayekela njani ukuselebrate kuyikuthi konke lokwengubalileyo ngithe mina uhulumende weZimbabwe ukwanisile ukuthi enike abantu umhlabathi into eqhakatheke kakhulu abantu ubaba uNkomo wathi nxa ufuna imali phendulela ibale lithi lima imali semhlabathini yebo kambe kodwa ukuhlupheka kwabantu kukhona sibili asingeke sikubalekele lokho abantu weZimbabwe bayahluphe bahlutshwa ludaba olwalethwa ngamasana ama-sanctions yaletha ukudubeka okukhulu lapha elizweni leZimbabwe. Uyazi injongo yawo ama-sanctions yikuthi ayenze umuntu ohluphekayo osemgwaqweni ahlupheke kakhulu aze yenze umvukela. Engayenza umvukela ke ebese kugenqula uhulumende okhona. Labona ababakwenzayo bese befaka uhulumende wawo. Bese bebuyelwa yikho konokukade sebekuthathelwe. Njengomhlabathi izinto ezinjalo, izinto ezinjalo yibo abazidingayo. Bese bebuyelwa ngama-mine ebekiwo. Konke kube kiwo umkhonomi welizwe ubekiwo ezandleni zabo. Yikho abakukhalelayo khonoko. Ukuhlupheka kwabantu kwenziwa ngabomo, into eyenziwayo nje.
Umnumzana belief kaule ngowebandla lezanu PF. Kusenjalo amapolisa wobulawayo alele ibandla lemthwakazi Republic Party ukuthi litshengisele kusasa esithi imbuthano ayivunyelwa phansi kweziqondiso zokuvikela i-coronavirus. Kodwa leli bandla lithi liyaphambili ngohlelo lwalo. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo.
Imthwakazi Republic Party ibibhale incwadi isazisa amapholisa ukuthi kusasa kumhla ka 18 April wayo nalinyanga ibandla lizangena esitaladeni litshengisela. Injongo yokutshengisela kwethu ibimayelana lokuthi sithi uhulumende weZimbabwe kalaso isizathu sokucelebrate independence mhla ka 18 thina ngapha kumthwakazi singabantu abaphakathi kokuhlukunyezwa nguhulumende ofana nayo kanti sinanzelela ukuthi lesi siba inyanga yesibili amalunga ethu afika i9 evalelwe eGami prison lemlondolozi evalelwe nguhulumende ofanayo uhulumende weZanu PF uhulumende wabantu abamnyama ongase uhulumende wabamhlophe. Thina esikwalayo njengemthwakazi Republic Party ukuthi umhlaba utshelwe amanga nguhulumende ka-Emerson Mnangagwa ukuthi lizwe leZimbabwe likuzibuse kanti uzibuse lo kabenefithi ngitsho abantu bakomthwakazi ubenefitha abantu bemashonaland esingakuthi yiZimbabwe.
Kahle kahle kuyini elikusolayo ngozibuse?
Akukabi yinkululeko for abantu bakamthwakazi ngoba konke okwenzakala kulelizwe leZimbabwe akuniki umuntu kamthwakazi intshukuntshu kumbe igunya lokuthi athi ukuzibuse opheleleyo ngoba kwala lamathuba emsebenzi lamathuba ezomnotho awubafevi abantu bakomthwakazi ufeva abantu bempumalanga kakhulu ke injongo enkulu ibike ukutshengisela ngalo ilanga lokuthiwa ngelikazibuse sisala ukuthi sizibusa kanjani abakithi bevalelwe besemajele.
umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela namba wafuwembula.
Kwenze mapandleni inengi lezakhamizi yamathebeleleni South lithi akulalutho lokuthakazelela osolwenziwe nguhulumende ngelanga likazivuse kusasa. Kubika Walbert Ncube.
Izakhamizi eziningi zitshele Studio 7 ukuthi ukumamanzonzo komnotho sekudala ukuthi ziphile nzima njalo zingaziboni lezithelo zikazivuse. Umnumzana Zelithini Gabula odabuke esabelweni senkangala phansi kwenqameni esitezi uthi ngaphandle kokudilika komnotho lokusilelwa kwemsebenzi osokulethele uzulu buyanga, izakhamizi kulumango zibhekane lodubo lwamanzi olusukela emva ilizwe lithola uzibuse ngo-1980.
Ilanga lona laba lihle sibili uthola uzibuse, siyalikhumbula lelo langa, kodwa siyakhala ngobunzima esihlangana labo empilweni esesiyiphila lesisikhathi, ikakhulu kunhlelo zamanzi. Uzakhumbula ukuthi amadamu sithathe ilizwe ayesaphethwe ngabelungu. Khathesi ke amadamu 40 years on, amaningi akhona sayagqibeleka, lokho kuthiwa yi-siltation.
Amazwi akhasekelwe yisakhamuzi semawane umnumzana Gabriel Moyo, yena othi lanqaba athenjiswa ilizwe loluju lebisi ekutholeni izibuse baphakathi kwenkangala.
Akula nto esingayijabulela nge-41 years lesi igwanisa ngesonto, ngoba akula nto enhle ongayibambi futhi le into yihle. Isiteji obubi baba wesi 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 wesi, ayezempilakahle akula mithi ezibhedlela, akutshengiseli ngokuthi singabantu abazivusayo, ngoba ungaye esibhedlela kuphila abantu abanezimali zabo, umuntu ongela mali vele kaphila.
Omama bemaphandleni labo bathi kungenani lo zibuse lokho bencindezelwa ngobulili, bencitshwa amathuba alingana lawo bobaba. Umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkuwane uthi amalungelo abomama alokhu engahlonitshwa.
Yabo mama lokhu sikhala nge 50-50 equality asikayiboni. Even la mabudget nomkhangela aye asikaboni i-inclusion yabo mama.
Wengeze wathi intuthuko emaphandleni lokhu isemva.
Lokhu sisikhamanzi siwanatha lama lezifuyo. Lokhu sihamba emgwaqweni efileyo. Lokhu kungelazi mabhasi sibile esiwabona ukuthi aze senzela kube lula ukuhamba. Ubusubona lezi tolo izinto ziyadura. Ufica ukuthi umama osemakhaya ulobuzima obunye obumangalisayo.
Kusenjalo lanxa izikolo sezivuliwe akula kufunda ukukhona emakhaya, kulandela inyathelo elithethwa ngababalisi lokungayi emsebenzini bekhonona ngeholo eliphansi. Abafundi bahamba ezikolo ekuseni baphange babuyela emakhaya ngoba ababalisi bengafundisi. Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi abakhalalanga umsebenzi kodwa kabalazi imali zokuthi baye emsebenzini ngoba imali abayiholayo ingenele.
Hayi, ababalisi bathi bona bazahamba kabili ngeviki emsebenzini abakhalalanga, kuze uhulumende layo ababone ukuthi abalazi imali zokuya emsebenzini.
Abafundi baqede ephoso omnyaka ophelileyo bengayo esikolo kulandelwa ukuvalwa kwelizwe ngenxa yegciwane le-coronavirus. Ukungafundi kwabo kwamanje sekuthe iningi labazali ligadazekile ngela kusasa labo. Nimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile emhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Zibusiso Gumede, umsekeli kaMabhalane obona ngezokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance wobulawayo. Sihlaziya okubhekane labesifazana labantwana ngalesi sikhathi se-COVID-19 njalo lelizwe lithakazelela iminyaka engamachumi amane lanye selokhu lathola kuzibuse i-Independence Day.
Kukhathelela labo mama kunengi kakhulu. Umama nguye yibo imbodo, yibo abathele konke, yibo abakhangelane lento zonke. Amanzi engikho njobe ehamba kangaka umama. COVID-19 issues umama okhale kunzima konke, ukhangele imuli. Kumele abone ukuthi yonke into ngekhaya kuyalandelelwa. Ibabagijima bayabona ukuthi kuzayidinga amanzi, njengamake lokhu ehamba. Ibababona ukuthi amanzi kumele gcine amanzi ekhona ekhaya, khaya lihlale lihlanzekile.
Injongo yogatsha lwakho khona ngapho labesifazane?
Party yethu anti is a democratic party ekhangela ukuthi omama labo babe lamalungelo alingeneyo labo baba, ukuthi lathithike ukuzenzeka 50-50 njengabobaba kuzo zonke izinto nezikhundleni lapha. Lathi sisike lamasilo alingene omama.
Sikhuluma nje ungathi liyathokoza yini ngabesifazana abakhona ngapho ku-council kumbe e-parliament kumbe lokho elifisa ukuthi ngabe inani liyakhuphuka?
Thina njengabomama lokho esifisa ukuthi ngabe inani liyakhuphuka ku-council la-parliament. Ngoba i-50-50 representation leyana ayikafiki. Inani labomama lilokhu lisasengaphansi. Siyafisa ukuthi ngabe iyakhuphuka ku-council ku-parliament. Mina ngokubona kwami iZimbabwe la isasekhathane, ayikho eduze similikhathana ukuthi amathuba abomama alingani labo baba kuzo zonke ingatsha zombusazwe.
Siyabona ukuthi kuyona le impela viki eZimbabwe linanza ilanga lokuthola uzibuse Independence Day. Ungathi kunengi yini eZimbabwe selikufezile sikhangela impilo yabesifazana labanye nje jikelele?
Thina kuleli elakithi ngangikhangela ngibona sasekhathana kunengi okungafezekanga okuqondane nezimiso ezivele zazilekiwe ukuthi kuzabe sokunje. Yafika lesi sikhathi kunje sasekhathana sibili nokuthi kukhanye sibili ukuthi siyazivusa. Izinto eziningi ziyasilela kuningi sibili kulokho kusasemuva. Mina ngokwami ngeke ngithi ilizwe sibili sisazivusa kuthiwa independent ngoba lokho siletha into eziningi, sisuyela entweni eziningi, sisemuva entweni eziningi ekuthuthukeni kwelizwe.
Ingxaki lezi ezilokhu ezikhona kathesi lanxa ilizwe lathola uzibuzo zitholakala kumalungelo oluntu kuphela kumbe kuzo zonke nje iy'ngatsha zempilo?
Mina ngibona ingxaki le ithola kuzo zonke ezoluntu lakuzo zonke iy'ngxaki zempilo kuleli elakithi.
Lowo bekungunkosazana Zibusiso Gumede, umsekeli kaMabhalane obona ngezokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance wobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uzithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingahali tshona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Solani Moyo, isakhamuzi sesigaba seMatabeleland South. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Okwakuqala ngibingelele abalaleli bonke beStudio 7, ngibingelele ubaba uGande losebenza nabo.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani emasimini? Siyazi ukubana izulu belilinengi kakhulu kodwa ligcine lithola na emasimini.
Ngithi khona kwaqala ngilokujabula ongena kustudio 7 isikhathi eside. Silokubonga ukukhulu uNkulunkulu namandla wasazi singabantwana bezimbaka ukuthi siyahlupheka. Wasizwela emasimini umumo phezukwezulu elinile emasimini kuhle kakhulu. Abakhona ukulima kakhulu indawo yezidaka amabele kuhle kakhulu kakhulu abalima amabele ngakwawo labalima inyawuthi kuya ngezindawo kakhulu emasouth hayi abantu batholile kuzothi nathi esilima emsenyeni akufani sizavuna sibili khona nje ikakhulu singanazela ubudli lobo obukhona siyazama ukuthi sicotshe kodwa hayi khona kuhle sizavuna into nje singayitholanga ikakhulu ngakudliwa kusemasimini ngamakhabe amakhabe siwathola ngoba izulu laliningi kakhulu kodwa okwemfe hayi okwendumba indluva amazambane hayi kuyajabulisa sibili silokubonga kakhulu kulokho uNkulunkulu osinike khona.
Zona izifuyo zinjani kwakathesi njengoba amadlelo namanzi ekhona?
Baba Gandhi, izifuyo zinhle kakhulu, amadlelo mahle kakhulu, amanzi sisamadamethi njengoba namadamethi elodaka engazange gejwe agcwele sibili kodwa esikunanzelayo ukuthi indawo yakithi amanzi wonke ayabuya engena emifuleni ahambe imigwaqo la isizifula ngendlela izulelana ngakho so amanzi ayahamba. Utshani bona sinabo sibilo beyinkomo, inkomo zinhle kakhulu ukuthi kona hayi sizadosa sethemba lo mnyaka lo inkomo zizizaba kuhle. Okuyikho nje osokunzima inkomo ngendlela ezinone ngakho kuke kwaba lo mkhuhlane kule nyanga edlulile inkomo eziningi zifile plus imikhaza eminingi siyazama ukuthi sidibhise inkomo kwezindawo amadipa kuba nzima ukuthi siyefika ngendaba yemithi engatholakaliyo kodwa ngoba ngithi singabafuyi bezinkomo siyathenga imithi for imikhaza inkomo zinhle kakhulu ukuzala zizele kahle sibi silethemba lokuthi hayi lo mnyaka lo ngumnyaka ukuthi uNkulunkulu sihawukele khona nje imikhuhlane esikhala ngawo kodwa hayi izifuyo zindle kakhulu sibili zinonile silovalo nje ukuthi inyanga lezayo ilanga nje wasexaxa ukuthisa lingathisa kakhulu sibona ngani kuzaba le problem kodwa siza sithembele kuyena uNkulunkulu ukuthi esivikele inkomo zethu zingafi kodwa kunona hayi zindle kakhulu even abanye sebeqalisile ukuthengisa for ama school fees iprice yakhona ikhanye iluma sibili kakhulu baba Gandhi. Ngilokubonga okukhulu kakhulu ukuthi umdali usizwile.
Lokugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga ngiyalivalelisa ba Studio 7 abalaleli. Ngibonge leli thuba ebeliniki yokubana ngikhulume nani kakhulu ngikhulumele ma South mayelana lokudla esikuthola emasimini njengoba izulu lana. Ngibonge njalo lenkomo ukuthi inkomo zitholile ukudla. Ngithi kulini abalaleli be Studio 7 ningadinwa ukulala Studio 7 ngoba yikho lapha singabantu bezimbakho iyo iradio eyiyo esinceda ukubona sibekwazi ukuthi kwenzakalayo. Abasemazwe diaspora ngalisebenza bantu bakithi lisebenze licabanga isikhathi manje ukuthi kona lithenge izimota liyakhe imizi bantu bakithi lingakhohlwa abafundisa abantwana ezikolweni libhadala ama school fees likhona ukulungisela abantwana ngoba isikhathi sokuthi impuphu ayisozi sathengwa njalo kuzadonsa izinyanga sibe sidle emasimini. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Solani Moyo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kuhlelo lweviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Wo umyeni wendlovukazi yakwele Bilitane uPrince Philip obhubhe kunsukwana ezedluleyo seleminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 99 ungcwatshwe namuhla. Sikhangele ebezihamba phambili. Inkantolo kamantshi ilaye ukuthi amapolisa etheswa icala lokutshaya abasekeli be-MDC abalaliswe esibhedlela kumele acutshungulwe. Ilizwe linanza ilanga likazibuse ele-independence kusasa kulokwehlukana kwembono ngentuthuko esilethwe nguhulumende we-ZANU-PF. Kulabantwana besikolo abaphose bafike ikhulu ababanje umkhuhlane we-COVID-19 eMathebeleland South izolo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.